Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Le mvuka njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 29 kumfomfo 2019 ngothungamile inkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Yachisa kumile okuzwa khona ngijani futhi uchisa kunjalo kuphinde kube le shortage yamanzi. I shortage yamanzi ikhozela i-load shedding yamagesi. Lo mfula uzandezi webhayi ongamelazi ngazishoda amanzi.
Umanyano wesadaki uthi ukuchisa okwedlulise amalawulo okuhlasele eZimbabwe nakwamanye amazwe asezansi e-Afrika kuzaqhubeka njalo. Uthi abantu kumele bazivikele ngoba ukuchisa lokhu kuyingozi.
Ukungazwanani ke phakathi kahulumende lezisebenzi zakhe sibona ke kuzaqhubekela phambili enxa kuyikuthi uhulumende kalaleli ke izixwayiso.
Inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele akhuphule iholo labodokotela ngokuphangisa babuyele emsebenzini ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wesadaki uthi ukuchisa okwedlulise amalawulo emazweni asezansi e-Afrika agoqela eZimbabwe kuzaqhubeka okwamalanga amahlanu alandelayo njalo uthi abantu kumele bazivikele ngoba ukuchisa lokhu kuyingozi. Embikweni wethulwe lugatsha lwawo olubona ngezomkhathi izolo, umanyano wesadaki uxwayise abantu ukuthi bahlale ezindlini njalo bengaze banatha kakhulu okudakayo kumbe okulethukela. Uthe njalo uZulu kumele egqoke ingwane nxa umuntu ethe waba selangeni, kanti njalo abantu bagqoke impahla ezilula futhi bengathi abantwana bebodwa ngoba lokhu kungabafaka engozini enkulu. I-SADC Climate Services Center ithi isikhudumezi lesi sidlalela kubo 30 kusiya kubo 35 degrees Celsius. Kodwa ithi kwamanye amazwe sedlula i-40 degrees njengalokhu okwenzakala endaweni zeZimbabwe ezigoqela eCholocho, eBedbridge laseVictoria Falls. Ukuzwa ukuthi kwenzakalani eFolosi, uSthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sakhamuzi uMnumzana Lawrence Ndiweni.
Kuyachisa simile okuzwa khona ngijani futhi ukuchisa kunjalo kuphinde kube le-shortage yamanzi. I-shortage yamanzi ikhovela i-load shedding yamagesi. Because silo mfula uzandezi webhayi ongamelazi ngazishoda amanzi, but because of i-load shedding zathola ukuthi i-electricity impompi kazipompi emfuleni zingapompi kunjalo, then kusezikhozele ukuthi sishoda amanzi. Kuyabe kufuna ukuthi ngamanzi abantu baba lawo. Into yonke isitshile, yonke into akusela into e-right ezingadini, imbhida yasekutshile ngenxa ye-load shedding. It really affects a lot of things, ukuchisa lokho kukhona oku-serious. Amanzi aphela nje ukuthi ematankeni vele kawasekho. Impompi njengoba ziyabe zingapompi, impompi zipontiswa ngamagesi. Nxa impompi zingapompi, so asilamanzi.
Manje abantu bathatha ngaphi amanzi okusebenzisa?
Bathatha abantu behawula bebhoda lezinkonxa. Kusiriyasi sibile ukuthi uhulumeni nje akunanzeleli ukuthi izakhamuzi zike zacela ekhansilini, la ikhansili yacela uhulumeni ukuthi ngabe kwenza yini ukuthi babe exempted from this load shedding, because nxa kungaba exempted especially airport lezibhedlela electrification plant, kube le devoted line which goes to these three places which I've mentioned, ukuthi kube le line e devoted to these places so that kungaswelakala amanzi. Bese kuswelakala kwamanzi so critical kabi empilweni zabantu.
Manje abantu bayazithola yini izixwayiso okumele bezilandele ukuthi ukuchisa lokhu kungabakhathazi?
Ya, izixwayiso lezo abantu bazixwayisiwe sibili ukuthi kumele babonakale ukuthi ngelanga leli abantu bafaka lezi ngwane basihlale ngaphansi kwemthunzi loba babe intozi ezindlini kwenzeka ukuthi bangabi-affected ngeyimpileni.
Zona zivelela ngaphi izixwayiso lezi?
Zivelela kukhansili labantu be-health.
Siyananzelela ukuthi idolobho le-Victoria Falls ngelezethekeli. Kulokhu elibabona yini abavela kwamanye amazwe bebuya ngobuningi babo?
Hayi, izethekeli ziyafika ngobuningi bazo. Ilucky yangikhona ukuthi emahoteleni eklaba labo balama-reservoirs abo amanzi abuya direct to na impompi ze-council ziyapompa. Ziyapompela at the same time zihambise ma-reservoirs awe emahoteleni. Nanxa amakhiwe esebuyile abengakunanzeleli ukushoda kwamanzi ngoba wena emahoteleni balabo. Amahotela lethu ungathi uyakhangela akuma-lower places. Ngesikhathi amanzi ebuya engena kuma-reservoirs ethu akuma-higher places. Athe kuma-higher places amanzi ehla nge-gravity esiya kumatanka awemahoteleni. Yikho sokubangela ukuthi especially izakhamuzi ezikuma-higher places zawaswela amanzi because a lot of water goes to lower places through gravitation.
Umnumzana Lawrence Ndiweni, isakhamuzi se-Victoria Falls. Usithandekile Mhlanga uphinde waxoxa njalo lesakhamuzi semzimunye eMathebeleland South, umnumzana Ernest Malandu, yena othi ukutshisa lokhu lendlala ekhona sokufake izifuyo esimeni esibi kakhulu.
Izifuyo phela vele kungaphela iziki ezimbili ziphila ebesilenhlanhla. Kube kakhulu emakhaya ukuthi akulancedo esingaluthola esilutholayo ngakulo ncedo lokuthi sivikeleke enkomeni thina siku-region e-region 3 sikuzasiphathisa ukuthi kathi sesizaba isibhekampilo nje right through impilo ngoba kungakuphela khona kokuzinkomo ukuthi uthwane silakho siza kuthathana.
Siyabona njalo ukuthi iningi likhala ngokuswelakala kwamanzi. Isimo sinjani khona ngapho?
Amanzi ntombi thina kulesethi sigaba siwathola ku-4 kilometers from our home. Omama bayatravela 4 kilometers bethathatha amanzi. Umumo mubi kakhulu ngoba akula ma-boreholes aseduzane khonapho. Indawo eseduzane la manzi ngumzingwane yiyo eyi-4 kilometers khathesi esikhuluma ngayo lapho esithatha khona amanzi. Akungaladonki njengoba ke sidonki lazosifa. Omama bayathwala imigomo 4 kilometers besiye emzini yabo. Abala ngenye indlela abangayenza. Yokwenza hluphe ukuthi izulu liphuzile ukuqalisa njalo la laba lifane kakhulu kumnyaka ophelileyo njalo. Kathesi silane lohlupho lokuthi nxa liduma lingaduma vele zizaziqiniqini zakhe zivele phansi. Lokuqinisa inkomo sesihluke ukuthengisa inxa ye-currency ekhona. Kambe nxa ungathengisa ngebhondi imali yankhona zayithini zakwenzayo. Sasehluka sasicabanga ukuthi engxenye kuzaba ngcono but hayi kusithayelele phansi as we speak now. Kakula lutho olukhona nxa ngabe utholakala kwethola ndijabule ngamakhokho kungatsho lutho kodwa-ke indawo ukudla kwabantu ndijana khonokho ngazi ukuthole i-transport cost almost $20 isigayo $10 $30 vele kunzima ukuthi ukusondiza eduzane uze uthole ukuphila.
Umnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi semzimunye eMathebeleland South, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave 4930-13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU isixwayise uhulumende ukuthi akhuphule iholo labodokotela ukuze babuyele emsebenzini ngokuphuthuma ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Odokotela sebezafikisa inyanga ezimbili bengayi emsebenzini bekhonona ngeholo eliphansi. ezinye izisebenzi zikahulumende lazo sezisiya emsebenzini kabili kumbe kathathu kuphela ngeviki. Sixoxelo nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Ukungazwanani ke phakathi kahulumende lezisebenzi zakhe sibona ke kuzaqhubekela phambili enxa kuyikuthi uhulumende kalaleli ke izixwayiso esizama ukumnika zona. Sibona ukuthi uhulumende nxa enegotiator kwehlala phansi lezisebenzi zakhe kakhulumi phela iqiniso. Izisebenzi phela ziyabuza phela ukuthi ilizwe lithola malini, ibudget imi kanjani, njalo isetshenziswa ngayiphi indlela. Izisebenzi ke ngabantu abangahluphiyo, nxa uyi-employer ungumqhatshi, ungathatha ke ikhekhe ulifake etafulini ubusutshenisela nje ukuthi uliquma ngayiphi indlela. Izisebenzi esikhathini esiningi ziyavumelana ke lokuthi ikhekhe lelo liqunywe ngaleyo ndlela. Izisebenzi kahulumende ziyabona ukuthi uhulumende uyehluleka phela ukuyabela ikhekhe ngokweneleyo. Bayabona ukuthi bakhona abadlayo, bakhona abancitshwayo. Yikho sibona izisebenzi kahulumende ezinjengamadokotela ziqhubekela phambili zisala ke imbijana leke uhulumende athi khona yiyo phela oyikwanisayo. So okuqakathekileyo phela singathi i-deadlock ukuze ke iphele ukuthi uhulumende abuye ngeqiniso, abuye lama facts akwanileyo, angabuyi ke efihle ezinye izinto. Sibona ukuthi abantu bazavuma ke bazazwisisa ukuthi uhulumende uxakekile kumbe kaxakekanga, imali itholakala ngapi.
Kodwa singasola uhulumende kuphela yini kumbe osomabhizimusi labo, ngoba kukhanya bakhona abangamagovu aphangayo abakhweza intengo mahlayana nje?
Kukabili ke ngendlela esibona ngayo thina. Okwakuqala ngekuthi abamabhizimisi yibo abakuhulumende abasikhokhelayo. Sibona abaningi kakhulu ama ministers yibo abanikazi ke bamakampani. So nxa izinto nje zikhuphuka uhulumende engathi uvala elinye ilihlo, ngoba phela imali ingena kibo ezikhwameni ngamabhizimisi abo phela benefitayo. Kodwa sibona okwesibili kuyikuthi nje esingathi ngesiluku environment ecreatwe ke nguye uhulumende yikho eyenza phela abamabhizimisi bangaze balandela lokho esingathi ngesilungu ngama-business ethics, ngokuthi babe sebekhangelele labo phela i-survival yabo. Nxa phela uhulumende ezavuka ekuseni ethi kule mali enje esetshenziswayo, i-exchange rate yangkhona imi ngalindlela, kusasa evuke ekuseni bathi leyo mali ayisasebenzi, i-exchange rate yangkhona itshintshwe ngokusa kwelanga ngokutshona kwelanga. Abamabhizimisi phela bayafaka lokho abathi ngama-premium, ama-risk premiums phela kumabhizimisi wabo, besenzela phela ukuze bangaze balahlekelwa. Sikunanzelela ukuthi ubhizimisi kafunike ukuluza. So umuntu ozaluza ke ngulo osekugcineni ke othengayo. Ngesilungu bathi ama-cost wonke you just passed to the consumer. Akufanelanga ke owebhizimisi aluze. So nxa uhulumende ke atshintsha ke ama-policies ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga, ubhizimisman ke uyaziprotekta ngokuwenza ke khonokhu esingathi ngama-ethics angaqondanga. So kulobuhaga sibili obumangalisayo obuvelela kuma-business, kanti ke bubangelwa yikuthi labo bazama ukuthi ke ama-business abo phela engaze cima abe khona elakusasa, bazama ke ukuvikela ke izimali zabo. So kukabili uhulumende responsible kakhulu ngendaba ukuthi environment ay creator yoyembi kube sokusithi ke ama business labo phela sebethatha advantage ke ngechaos lekhona ke ukuthi nxa kunjalo ke sokuyi survival of the fittest yikho sibona ke ukuthi abayanga ke yibo ke asebekucineni ke asebeza thola nzima.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini be-internet ezimlife.com ithi umhleli wephephandaba likahulumende eleHerald utitsha wona zindoka usexotshwe umsebenzi. Izimlife ithi uzindoka ubengasebenzi kuhle labanye kanti njalo ubelimina mina. UWilliam Chikoto nguye osethethe isikhundla sakhe. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU-PF eZimbabwe Liberation War Veterans Association isidabuke phakathi. Amanye amalunga alinhlanganiso aphume kuyo izolo esithi kayisameli izikhalazo zawo ngobuqotho. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Bona msakazi Studio 7 kanye nabalaleli, nibe sacela nami ukuphawula ngesimo esenzakalayo ekhaya eZimbabwe. Ukhuluma noSipho ngifona ngiseJoburg okwamanje kodwa ekhaya kusejolo jobo siphepha. Sacela ukuphawula kakhulukazi ngale ndaba le yama-sanction ukuthi ngoba bekade kuthiwa abantu begcwala umgwaqo betoyitoyela ama-sanction. Kungani abantu uma betoyitoyela amalungelo wabo ukuthi hhayi bafuna ukuthi amalungelo wabo bekwazi ukuthi bebe namalungelo agcwele bebulawa ey'tradini ma ngabe sokufuna yona iZANU-P F kube yiyo ethi hhayi abantu abangena iy'trada. Kodwa abantu sababona January bebulawa, sababona last year bebulawa futhi ngendaba yokuba sey'tradini. Kanti kungani bona bengafuni ukuthi behloniphe amalungelo abantu kunokuthi kucindezelwe nje abantu ukuthi hhayi America yona ayihoxise ama-sanction. Nami ngiyafuna impela ama-sanction ayihoxe kodwa abayenze phela nabo kahle ukuze nathi sikhululeke ekhaya. Ukuthi ungazwakala nje uphikisana nabo somele usabe. No man, akusiyimpilo e-right. Bona yibo abayenza izinto zibe nzima. Ma ungezwa nabo babugawula lapho uma bekhuluma, hhayi ungafuni impela ukuthi ZANU-PF ingcwele ngcwele. O mhlawumbe bona bayenza ukuncengisa inkwa. Ngoba phela manje la odla khona wena nama ngabe kurongo awukwazi ukuphikisana nabo. Ngoba phela uma uphikisana nabo uzoxosha. Ogawula nje yonke into i-right. Yonke into ezanu-PF i-right. Obaba umnankagwe ba-right. Obaba umnankagwe abakasi bebulale muntu. Kodwa yibo ababehamba phambili kwe-Gugrawo. Ngize nginamahloni nami ukuthi ukuthi lo baba ngwakithi le ejolojo. I think lo muntu lona original yena ungwale. Akuzalwa khona umnakakho ukuthi ngecholosho wecholosho ngegama wona muntu wasecholosho okhuluma njengogawula.
Salubonani balaleli bakaStudio 7. Engizama ukutho nanku la thina ngapha emathebhelelendi singeke sicelebrate umnakakho umuntu wasiqeda kangaka. Thina vele emathebhelelendi asimfundi ubaba, usibamba ngamandla. Liqinise likhona singeke sicelebrate lena ukuthi aye America azihambele uMathanda Kolisi wasiqeda thina vele asimsekeli ngitho.
Studio 7 ngivuka njani basakazi? Siyavuka. Likhuluma noThebe lapha eGoli kodwa ngokuhlala ngidlalela uBhana. Kudala mani ngifaka ama-audio lami angiweze dlala emsakazweni angazi ukuthi hlamba liwaboni la. Ya, into ede ngiyisho lapha basakazi ukuthi ama-politician wethu akayeki ukukhuluma ngeZANU neMDC. Isikhathi lengakho lokho sesama elections sadlala kudala, sadlala kudala kuma elections. Ake libalethe lapha ku Studio 7. Bake basichazele ukuthi kuma constituencies abo na kuma ward abasebenzeni. It's now 3 years of so voting or 2 years amazi. Awunanto abayenza labantu. Babhizi nje ngento ezingafuni development. Ingakho siyabacela Studio 7 ukuthi abalethe la especially nasemakhaya. Bake bakhuma ukubambeka abakwenzini. Bangalokhu basitela ngama-sanction, basitela ngokuthi izani yenzeni MTC. Bona benzeni njengabantu abakhethiwe ukuthi bamele abantu uzulu. Nothing, nothing at all. Ayikho into ebambekayo. Siwabona ngeemoto zabo lapha, into abafuna ukufuna imoto ePhalamende zokwenzani. Nothing. Ayibalethe laba Studio 7. Ezikhulume nabo laba bantu. Singabe sidlalwa ngabo becasha ngezani, becasha ngama-sanction, bengenzi lutho. Siyabonga.
Lelaba la labo dingi muzi puti bavuka beqamba amange kuseni basebenzela izisu zabo batshontshela izisu zabo lapho akusibo abantu abangavusa ilizwe limi vele angeke bafa balivusa abantu bezangiphefu laba nje sebetshontshela izisu zabo labo bebulalisa abantwana ngendlala akulanto abayenzayo ende abasacabangi vele ukuthi kona omunye umuntu kumele adle basicabangela bona njengoba bekhuquluza umnotho wonke wahuquluzela ezikhwameni zabo bahuquluzela eziswini zabo awubuke nje umnakagwa la manje into ayenzayo ukuthi imali yonke elizweni undiza ngayo le mali utshengisa vele ukuthi selokhu wayitshontsha akafuni ukuyinikeza omunye umuntu awubuke ukuthi uyidlalisa njani nje ngendlela ahamba ngakhona ingwento zakhe ngendlela andiza ngakhona kungelasidingo ukuthi uyabe siyakhuphi kulawo mazwe uyabe siyafunani kulawo mazwe uyabe siyadingani uyabe siyakwenzani and uyabe kwazi kamhlophe ukuthi kabuyila lutho leyo nto uyabe eyazi kahle labo abanikazi bezanu PF ogawule laba labo dingimuzi budi babe kwazi kamhlophe ukuthi awuyavakatsha nje uyabona amabhilidi uyakudla nje kahle ufuna ukuyalala kahle kuphela kulanto ayilandayo umnankakho selokhu wahamba lawo mazwe wabuya lani so watshintshana elizweni selokhu wavukela ukuhamba kusuku le mini ubuya lani elizweni ogawule laba babhongabhonga nje bayenzela khona ukuthi kube kutshontshwa imali betshontshela eziswini zabo akulanto abayifunayo abantu bezangiphefu abantu laba sebegugile ngogogo labokhulu abasela plani abasela sikhathi somuntu sebetshontshela izisu zabo lapho ayisatshayi laba abantu bezangiphefu ayelanhliziyo
ngiyalibingelela abasazi bami beStudio 7 injani impilo sibona ukutshisa mami kuyatshisa ngikhuluma ngiseZimbabwe kuyatshisa okunye okubuhlungu bakithi ngithi lokhe silalele bekhuluma bathi bayakwanisa ukukhuluma akulanto abayikhulumayo lamhlokhu bahambe bacela izirango ukuthi bazithelele phezu kokuba bevele belazo ade ukuthi bayashayini bethi bakhuluma ngazo nanko owen muda sebefakile anguye olabona labakade betshontshe abantu abanjengabatshontshe uzamara lakade sebetshontshe upeter magondeyi laba bantu yizigangi zokugcina labo manje abakathi one ngamasanjini besenze nje so behlukuluza abantu ngali ndlela so kusekuthi baphinde futhi phezu kwenkunzi yabo yona leyi eyiye bakhokhela ukuganga okungaka ngiyabonga mina ngumama
labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 likhumbule nxa lirekhoda imbiko yenu libe sendaweni ethuliyo engelamsindo njalo liphakamise ilizwi singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane inhlanganiso ye-Amnesty International le-Human Rights Watch sezisole uhulumende wakwele Tanzania zisithi wephula amalungelo oluntu ngemithetho ecindezelayo aqhubeka eyethula ele Pakistan selithembise uhulumende weMelika ukuthi lizimisele ukuphutshisa uhlelo olujonge ukuqeda impi yakwele Afghanistan esile minyaka. Ele Pakistan lele Afghanistan ngamazwe angomakhelwane. Sizigqibe ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Kulesi phathamandla esisebenza kugatsha lwezomvikela esibikwa sizafakazela idale leCongress namuhla ukuthi ngempela sezwa uMongameli Donald Trump esephula umthetho ngokulaya ele Ukraine ukuthi liphenye amacala enkohlakalo etheswa umnumzana Joe Biden lendodana yakhe nxa lifuna eleMelika liqhubeke liliphathisa ngemali yokuzivikela. Umnumzana Alexander Vindman uza kwethula ubufakazi lobu phambi kwekomiti ekhokhelwa libandla eliphikisayo elamaDemocrats aphenya ukuthi uTrump engaba wadala icala yini kudaba lolu. Ucwaningo oluphume ngeviki edluleyo luveza ukuthi uzulu weMelika uthi ngempela uTrump wadala icala ngakho kumele asuswe embusweni. Abalinjani kumakumbi omane womhlaba siyalamukela lababukeleyo ku Facebook kulobaniki laphana kulo Pamela Khumalo othi wena kunzima eZimbabwe philanthropic nanzwa Ncube othi wena hello everyone. Musa Masibuko othi wena nkomo mfowethu unjani ngilalele ngise Randburg ngicela ungivukisele amazingwane enkayi. Ujaguru uthi wena linjani nkomo hayi siyaphila. JT Junior Dube umthembo sithembayo uthi wena livuka njani emsakazweni ngibingelele njalo kubalaleli bakithi salibonani. Kumbo Blessed uthi wena mabuyani Mose. Precious Dube lawe uthi mabuyani Mose. Big Boy Nkomo uthwenani njani babu Nkomo nabalaleli bonke ngiphinde ngibingelele abakonkomo Kogolela Village Ekana kuzoba lobaniki lo noma Dloma uthwena livuke njani. Qhubekani lithumezake imlayezo yenu kuWhatsApp lakhona pha enkundleni every morning ikuseni yonke nxa sisakaza libe liwafaka ama-comments yenu kuFacebook. Asiqhubekeni ngengoma Obadaya Mfuka Matulana. Foka Mathulana uthi silisa lomuntu yakhula somandla Obadaya. Into engithandela yi engimthandela yona uObadaya ufana lo nduna malabo umfana kaDubugwendo uDux Malax. Ingoma yakhe ihle ichiswe vele isaqalisa akukho lokhwana othi kuthiwa isadonswa kancane. Uhlabela ke kamnandi lapho esigqibela izindaba zethu zekuseni. Kona singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umanyano weSadak uthi ukuchisa ukwedlulise amalawulo okuhlasele eZimbabwe lakwamanye amazwe asezansi e-Afrika kuzaqhubeka okwamalanga amahlanu alandelayo njalo uthi abantu kumele bazivikele ngoba kuyingozi. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke kusasa kwezekuseni ngo-6. Olivalelisayo muntungamilinkoma. Litshone kuhle.